amapolisa agcine sedubula abebetshengisela laba ngenhlambo ezizwisa ubuhlungu kanye lendudu ehishayo ngesikhathi amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa sebefuna ukuhlaselana edolobheni le-Pretoria. Ukutshengisela kwezalwane zakwele South Africa zingafuni abakwamanye amazwe kuleli kuhle kwaqala ngodlakela ngesikhathi zakamize lokushini le-Atteridgeville zivala izitalada ngamatshe lokutshisa amathaya. Lezi zakamizi besihlasela lokuthusela njalo intatheli zindaba lokubulala amafastela ezitolo. Abanye bebetshengisela laba bebevale ubuso, bethwele imiqwayi lezinye izikhali, kukanti abakwamanye amazwe labo bebethwele imihedla lezigodo, bethi kuhle bahle baqedelane. Iningi labeZimbabwe abahlala kula amalokishi bahle babaleka kulezi ndawo, abanye batshona bezivalele endlini bese saba ukuhlaselwa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana waShimabizela uthi izihlobo zakhe sePitori zilokhu zingakaphumi endlini kusukela izolo.
Kuvuke vele ekuseni sokunama noise, abantu sebevale izitrada basakwazi nokuphuma, amashops azange avule ukuthi bakwazi even ukuthenga isingo. So ilanga lonke bajoyine basendlini, nomntwana akazange aye ecrash indaba yesituation yakho.
Isizalwane sakwele Nigeria umnumzana One Mwaneri uyaphika ukuthi bona bathathela abantu imisebenzi yabo.
We don't know why they are issue. Why all the time they are attacking us?
Asikwazi ukuthi uhlupho lwabo yini. Basitshayelane. Thina kasisebenzi kuhulumende, siyasebenza. Sithwala nzima ukuze siphile eSouth Africa.
Isizalwane sakwele Somalia umnumzana Mohammed uthi kuyingozi ukuthi leSouth Africa lehluleke ukuqeda ukuhlaselwa lokhu kwaba kwamanye amazwe.
The government of South Africa, they must know that the whole world is watching this kind of
zerbo. Uhulumende weSouth Africa kufanele azi ukuthi umhlaba ukhangele umkhuba wabantu bakhe wokuhlasela abakwamanye amazwe.
Umkhokheli wezakamizi zeMamelodi eziqhoqe ukutshengisela lokhu umnumzana Mohoka Lehanyane uyaphika ukuthi ukutshengisela kwabo ngokwenzondo yabakwamanye amazwe.
We are against any xenophobic attacks.
Thina kasikhuthazi izinofobia. Esikufunayo ikusa insolo yethu ngabakwamanye amazwe laba kugatsha lwendaba zasekhaya olemisebenzi kanye lamapholisa.
Bekulamakhulu amapholisa kulokhu kutshengisela, abanye belinde abatshengiselayo, abanye bexotshanisana labe befuna ukuhlasela abakwamanye amazwe. Kuze kwadingeka ihelikopta ukuthi iphaphe phezulu incedisana lamapholisa. Senjalo amapholisa abopha abantu abedlula ikhulu ngezihlakalo zokutshengisela lokhu kanye lokuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa usephuma ubala esola ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe, kodwa bebetshengisela laba bebetshaya phansi ngentonga, abanye besithi bazaqhubeka abakwamanye amazwe bonke baze bahambe. Melestudio 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.